Ngiyalambulela kwesiphathelane labesifazana lelami usithandekile Mhlanga. Asizweni umhlonitshwa esilayo namuhla.
Izifo lami ngu-Anastha Levin Chimbias. Athi ngikhona ku-opposition iku-MDC Alliance khathesi ke since 2021. Hayi, ngachiya. Ijeni zami PF sibili ngezizathu eziningi.
UPresident E.D. Mnangagwa uthathe ilokhuza ipower and uthathe khathesi. Kodwa mina mbona ukuthi wakhona oyasebenza efuna ukubambanisa abantu, efuna ukubambanisa iZimbabwe. Ufuna ukulalela umuntu wonke. Yikho waforma into ethiwa yipolar. Umuntu wonke ekhuluma ukuthi thina sifuna lokhu, thina sifuna lokhu. I-open door policy yakhe inhle. Ukhuluma lama-vendors, ukhuluma labasebenzayo, ukhuluma lama-business community, ukhuluma lama-miners. And nxa sikhangela i-development oseyenzile, lizabona ukuthi i-Bay Bridge yelitshiyeyo 3-4 years ago sintshintshile, sinhle kakhulu. Sokule parliament entsha enhle kakhulu ekwana abantu bonke 210 ukuthi bayahlala be-debate. Angikhulumi, ngiyakhuluma izinto eziningi, ngikhuluma ama-roads, ngikhuluma ama-buildings, ngikhuluma ama-clinics, ngikhuluma izikolo, konke lokho kwenziwa yi-Second Republic, ekhokhelwa ngubaba wethu, uPresident E.D. Mnangagwa. Yelina, mina angithi ukuthi izinto zonke hayi sezihamba azonke ezi-right, kodwa mina mbona umuntu ozamayo ukuthi izinto zihambe kuhle. Liyakwazi ukuthi la i-America ilama-60s, la i-America ilabo abantu abanendlala. Liyakwazi ukuthi kulama-areas alabantu abalala phandle, abanye balala under ama-bridges, kodwa sikhuluma nge-first world country. Lingakhangela i-UK layo, ilabo abantu abanjalo abakhalayo khathesi, bayakhala ukuthi silendlala, i-government ayisiboni. So mina nxa ngikhangela ukuthi upresident wethu, upresident E.D. Mnangagwa, uyazama konke ukuthi izinto zibe right.
Abanye bakhonona ukuthi umnotho welizwe uyawa, akulamagesi, izisebenzi zikahulumente azilaholweni ithe xaxa, abantu bayalamba, akulamsebenzi.
Ngizwana sisi wami, and ngicela nje ungizwisise, ngathi upresident wethu uyenza into yonke oyikwanisayo ukuthi iZimbabwe abantu bahlale kuhle. Yithi khona mina khathesi nxa likhangela nje opposition, lingitshela ukuthi mina ngubani ozangena sibili. Khuluma ukuthi mina ngiyakwanisa le confusion ekhona. Yithi mina akula lizwe elingalama problems, elingenankinga. Sifuna ukukhangela iSouth Africa, bayakhala lawo, akulamagesi. Sifuna ukukhangela oMalawi, sifuna ukukhangela ezinye indawo. IZimbabwe ingcono, yiproblem ekufanele ukuthi thina as a country sibambane ukuthi ibehle, ukuthi wakhona into le iphele e-Europe, e-America. Nanti abantu abaningi basebenzisa igasi, i-electricity, siphombukulayitha nje amaglobe, ama-lights, lalani. Nanti umntanami omunye ose-UK ade ngitshela ukuthi because e-UK for example, to warm themselves they've got these heaters in their homes, they cannot even afford that. But if you look at most homes, they use gas, okay? They use solar, okay? So akula nto esingayikhuluma ukuthi no halabalu, no this and that. And we have to support our government. But how can we if we keep on advocating for the sanctions? So to me, I have no disgrace. I join ZANU-PF willingly. It's my democratic right.
Leyo bekuyingxoxo Senator Lilian Tingels, ilunga lebandla leZANU-PF. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo oluphathelane labesifazane. Lilami usithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.